Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesine mhla ka 18 kuZibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Solo ikufake kwacaca ukuthi ama applicants lapha bazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo.
Umthethandaba waphezulu oweHigh Court usulahle isicelo samalunga aweTCCC agoqela umnumzana Amos Kibaya labanye esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalela ePhalamende. EleZimbabwe lethi lifisa ukusekelwa ngamanye amazwe ukuze lingene kuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe-United Nations Security Council. Ukubikwa kule ndlovu yezedlula ikhulu lengxenye 160 ezibulewe yindlala eWange National Park phakathi kwakancabakazi lo mpalakazi ngomnyaka osanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethandaba waphezulu oweHigh Court usulahle isicelo samalunga awebandla leCitizens Coalition for Change ACCC agoqela umnumzana Amos Chibaya labanye abalichumi lasikhombisa esokuba kumiso ukuxotshwa kwabo edalela ePhalamende. Umahluli esithi kulolunye udaba olwalethwa libandla leli okumele luqale lukhangelisiswe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umahluleli wedalela High Court uJustice Bisirayi Gwenda uthe isicelo lesi esibekwe ngabe CCC edale kasihlelwanga kuhle ngoba amagqwetha ebandla leli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe CCC abesithi ukuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edalela eParliamente kwakungekho emthethweni besithi ngabamazi uChabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Ugwenda wazise ukuba udaba oluvele lusemthethwandaba olokuba uChabangu ungunobhala we-CCC lobahatshi kumele luthoniswe okugcweleyo amalunga lawa engakaceli ukuba okwenziwa nguChabangu kumiswe. Igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchasise okwenzakale emthethwandaba esithi bayathaba ngesinqumo lesi.
Solo ikufake kwacaca ukuthi ama applicants lapha angifuni ukusebenzisa baleli ukuchapa kodwa abazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo. Kusitsho ukuthi bakwazi ukuthi bafayile amasamons. Amasamons ababewafayilile hayi ngokuthi khonokho asebekucela kathesi ku-application kube yikho kuthike manje. Ikhothi ithi nxa kungela bufakazi obubiswayo ukuthi indaba leyi icazulule yona izakwazi njani ukuthi uzibane ngozibane.
Uqhubeke esithi amalunga awe-CCC kumele abekwazi ukuba uChabangu ulamandla okuxotshisa wonke amalunga ebandla leli ePhalamende ngoba wakhethwa ukuba ngunobhala jikelele we-CCC.
Kodwa nje ngendlela sithabile ukuthi sikubone kwaba njalo ngoba yithi kade si-applyile ukuthi kube njalo kodwa isincitshile ama-cost angani athe xaxa kodwa kungasenani yikho sokukhona.
Omunye umfakazi kudaba lwe-CCC loChabangu umnumzana Jameson Timba utshele intatheli zindaba ukuba umthethwandaba ukubone kufanele ukuthi kuthonisiswe okwesikhundla sikaChabangu kungakakhangelwa izicelo ezihambelana lodaba lolu. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi loba nje beyamukela okwethulwe lidale ngabamazi uChabangu athi usebenzelana leZANU-PF.
UChabangu usetshenziswa nje libandla leZANU-PF ukudunga amanzi ade-clear awe-CCC lokuzama ukudiliza ke ubukhokheli buka-advocate Nelson Chamisa kodwa ngokuthi sebehlulekile ke ukwenza lokhu njalo sebesebenzisile uchabango bafika lapha abafuna khona.
Kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphikisa lokhu lisithi lokhu okwenzakala kubandla le-CCC akulani lelibusayo. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi bazalandela okuza kuphuma emthethwandaba.
The ZANU-PF would not tell the opposition what to do or how to conduct their business.
njengeZANU-PF asitsheli abantu abaphikisayo ukuba benze njani, kodwa siyabakhuthaza ukuba baqakathekise ukumela abantu kulokuba balwisane ongasoze kusize uZulu weZimbabwe.
Amagqwetha kaChabangu akhokhelwa ngumnumzana Louis Uriri athi kawasoze phatheke kukhetho oluzayo amalunga e-CCC uma engavinjwa ngumthethwandaba ukuba angene ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja. Kulamanye axotshiswa nguChabangu amiswa ukungena kukhetho olwaqhutshwa ngompalakazi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
IZimbabwe ithi ifisa ukusekelwa ngamanye amazwe ukuze ingene kuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe United Nations Security Council. Iphephandaba leHerald libika ukuba lokhu kwethulwe ngumnumzana George Charamba kwele Uganda lapho kulomhlangano we-Non-Aligned Movement. UCharamba uthe iZimbabwe kumele ingene kuhlangothi lolu oluqathekisa ukuvikela amanye amazwe ahlaselwa ngamanye mahlayana kanye lokulondoloza ukusetshenziswa kwezikhali emhlabeni wonke jikelele. Inkulumo kaCharamba ixothozwa ngabazimeleyo abathi iZimbabwe akumelanga ingene kuhlangothi lolu ngoba yephula ilungelo loluntu. Kodwa abakubandla elibusayo abagoqela umnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba mpophoma edalela ephalamende uyasekela okukhulunywa nguCharamba.
Udaba lolu olwe-Security Council olukhulunywayo namhlanje ludaba esikhumbula ukubana lwake lwabanjwa very passionately ngumuyi uformer president wethu ubaba uMgabe ebuza ngokuthi kanti vele kuyini ukudala ukubana amazwe afika lapha engafakwa kukhansilo naleyana kufakwa amazwe nalawa abakhuquluzi belotu bethu. Wakukhulumana amazwe afrika kumele lawo azithole ephakathi labantu ngoba kwesinye isikhathi enye izinto ezithuma khona abantu zisuka zingaziphathi thina njengabantwana be-Afrika nga. So nxa iZimbabwe layo isukulwela khona ukuthi ngabe kwenzakala njalo kuba yinto epheleleyo njalo into elungileyo, kumele ngabe uyakuthakazelela kulokuthi akuchothozi. Kodwa-ke andabona uhlupho esinalo ukuthi kona sinabantu vele abachothoza into yonke ezilonge isenziwa nguhulumende wethu walapha eZimbabwe ukhokhelwa libandla eleZANU-PF, which is very unfortunate nxa ukukhangela.
Ye, kodwa ungazikhangela phela kulabanye bathi eleZimbabwe lephula ilungelo loluntu, ngakho-ke nxa lidinga ukuthi lingene khona ngale lizama ukwenzani khona?
Ungakhangela amazwe ayephula ulungelo loluntu awusoze ubala iZimbabwe eduze kwamazwe onalawo. Kula mazwe ndoda aphambanisa ngendlela ephakemeyo kakhulu angakhulunywayo angakhulunywa ngangawo ngoba abazange bebephoxe i-Western World. Ye, kungabe kunempambaniseko lapha lalaphana ezenzakalayo bana sombambaniseko ezokuthi songabe khona sesingehluleka ukubana siluze indaba ezinjalo. And okunye futhi okuningi wakubona kaloku izinto ezingayisizo izinto ezokubunjelwa nje ukubana kuhlale kugcona kungcoliswa ilizwe leZimbabwe. Asithakazeleli vele ukubana kube labantu abahlukumezwayo kumbe abantu abahlala behlukumezekile. Sikhulu ngaba bantu boke siphila ngokuthula lokuzwanana lokuthandana lokubambana. So abantu abesenjalo nje ngabantu abapha kuzikhulumela ngendaba zokuthi kona i-politics zethu sezipolarize kakhulu sokuhlala kuyisikhathi sokuhlala kuyikuliwa ngezikhathi zonke okuyinto ongabelanga ukuthi ngabe iyenzeka yona leyo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF njalo wake wamela iphelandaba mpophoma edalela ephalamende. Abaphikisayo bathi akumelanga uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa angene kuhlangothi lwe-United Nations Security Council. Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa omele isabelo seMatabeleland South edalele Senate utshele uGibbs Dube oweStudio 7 ukuba kuqakathekile ukuba iZimbabwe idlelane lamanye amazwe kodwa kusakude phambili ngoba yephula ilungelo likaZulu.
sibe nobudlelwano obungaphandle kwabomakhelwane bethu, sibe nobudlelwano lamazwe angaphandle ngezikhathi eziningi esesidilize ubudlelwane bawo. Sikhetha ukuba nobudlelwano lamazwe angalaqiniso ezikhathini eziningi, amazwe angami kuhle in terms of ama-human rights violations, lezinto ezinjalo. So siyafisa ukuthi nga njengelizwe siyangena enhlelweni ezinjalo lobudlelwano obunjalo.
Kulabanye abathi ukungena ku-United Nations Security Council kwele Zimbabwe kungeke kwenzakale ngoba ele Zimbabwe lephula ilungelo loluntu. Kambe ungathi ngakhonokho?
Ele Zimbabwe lephula ilungelo loluntu ezikhathini eziningi. Mina njenge-opposition member ngiyakutsho lokho ngoba ngisengingaku-experiensa kakhulu. And kunjalo nje asifuni ku-addressa singathi the elephant in the room in terms of ama human rights violations. Kungasiyavumelana ukuthi kulalaphe esiphambanisana khona sikhulumisane njengabantu silungisisane, and all the time kungafika indaba zokhetho eZimbabwe yikho lapha ongathi ubhova lwakhona luvuka kakhulu, abantu bachaywe balinyazwe bengafuni ukuthi amalungelo abo okukhetha ngabe umlungu redayela eParliament, ungabe ungukansila, ungabe ngumthungameli welizwe, kungani asifuni ukuthi abantu bazikhethele ngendlela abafuna ukukhetha ngayo. Izikhathi eziningi siyafisa ukuthi ngabantu ukuthi lisingilizwe, siyabukela abantu behlukuluzwa, siyi-opposition siyahlukuluzwa. You know, ngibone ngani singakhangela compared to ngesikhathi umgabe ekhona. We have gone to new laws ukuthi sesihambe phansi kakhulu in terms of ama human rights violations. UJob Sikhala usejele for almost over 600 days khuluma kunje, and kungela cala ukuthiwa leli ngelakhe ecatshangelwa, kanti i-right yebheyili ukuthi umuntu athole ibheyili athethwe esekhaya kulilungelo loluntu. So why are we ignoring ama-rights anjalo siyilizwe, sigijimele ukuthi sihlukuluze umuntu abotshwe ahlala amalanga ejele? You know, bese sithi ngelinye ilanga uzokuthiwa hayi uJob Sikhala ubevele ngala cala kwasekuqaleni.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa umele iMatabeleland South edalele Senate, ubexoxa lo Gibbs Dube esematobo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Ukuba lilunga le-Security Council kungela mandla wokuvota, angiboni ukuthi mncedani i-public relations uphungubizama ngithi sibonakale ngithi sikhona, ngoba vele isimilo sethu thina isemalungelo amalungelo akazini siyazakala. Angiboni nje lokhu nje yikupenda nje indlu everythi siwa ye kungaba yinto enhle ngithi khe wangathi it's a feel good thing ukuphunguza nje ule madlabuzane, kodwa bangenzi lutho. Angiboni ukuthi mncedani
kuyini manje okwenza iZimbabwe ifise ukuthi ingene khonapho.
Hayi, kuphinde kuthiwe ukuthi njengoba siyazi ukuthi ngapha ekhaya kusade kule nkulumo eziningi ezokuthi iZimbabwe kayihambisi izinto zayo kuhle, ukhetho lomnyaka ophelileyo aluhambanga kuhle. Yikho siyibona ngathi mina uhulumende uzama nje ukudinga indlela yokuthi azijabulise, kodwa hayi, angiboni ukuthi kungakhuqula. Ye, ngakunganceda ukuthi sekukhulunywa ngamalungelo abantu United Nations sokuvodwa, iZimbabwe nayo silizwa sitelwa ukuthi nxa lilapha hathi bambani abantu izinge kungaba yinto enhle. Kodwa akula nto engitshengisayo ukuthi amazwe angene ku-Security Council bengavoti kule nto ekuqhawulele lapha abavela khona.
Akutshela abantu khona vele kwenziwani ku-United Nations Security Council lapho?
Nxa abantu bexabana kade zanto i-Israel iyaxabana ne-Palestine, ama-resolutions ayabe thathwa yivumelana lithathwa, kodwa kule nto eguqukayo kule ndaba eziningi lapha abantu babethunjwa khona izimpi, indlala. Ngibuze omuhle sibili ukuthi i-United Nations ngwayo kunganceda ndibona abavotayo o-America nabo-Russia nabo-China labo-Britain nabo-France, kodwa thina ngapha ngaphansi ngapha eziko azizizi lutho.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseHarare. I-Non-Aligned Movement igqugquzela ukuzimela kwamazwe hathi ukuba abe phansi kwamanye. Ugatsha olubona ukulondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority luthi kule ndlovu ezedlula ikhulu lengxenye 160 ezibulewe yindlala eWange National Park phakathi kwaNcwabakazi loMpalakazi ngomnyaka osanda kwedlula. Isikhulumeli salolu gatsha uMnumzana Tinashe Farao uveze lokhu kuphephandaba leGuardian wafakazela umsakazi weStudio 7 ukuthi kulezinye njalo eziyisithupha abathole zifile kunsukwana ezedluleyo, njalo bacabangela ukuthi zibulawe ngabazingela ngongekho emthethweni. Sixoxele ukansila wedede kuward 18 eWange uMnumzana Stanley Torima.
Izulu mhlawumbe kukhuna kasesi isikhathi sonke lesi sikhathi singelazulu, so ngibona ngathi nxa besithi kule ndlovu ezinamba enjalo ezaphayo kutho ukuthi ziyake zibulawa lokuswela amanzi lokuswela ukudla okufaneleyo. Hayi, indawo yethu is very dry, hayi iWange, and udiwo njengalolo vele olucommon kakhulu, and inyamazana ezinkulu ezinjengendlovu ziyafa nxa zingaswela into enjengamanzi kakhulu.
Kathesi njengoba izulu lisina kumbe selana, asekhona yini amanzi kanye lamadlelo?
Amanzi akhona wona lawa batholakala lokhuna kwezulu, but ayenelisi okuningi esiwufunayo ukuthi lisize inyamazana ezinjengendlovu. Alikhani kakhulu izulu okuthi zithole amanzi ayenelisileyo indlovu, but okwakathesi izulu kade lisina. Ngabe ngananzelela ezeni etareni one of the days zazizama ukunatha amanzi asetareni kutho ukuthi lapho ezigare khona ukunatha lapho okumba khona amanzi kade lisesemabithwani kule problem yoludaka oluningi kakhulu, but amanzi kathesi izulu kathesi liyana kakhulu okokuthi sikhangelele ukuthi lingakontinua for a week or two liyenza so kuyabe sokula amanzi ayenelisee ukuthi zingathova isikhathi esifitshane mfitshane zithola amanzi ayenelisileyo.
Akula ndlela yini udubo lolu olungalungisiswa ngayo, kumbe ukugebha izikotsho, kumbe lungalungisiswa njani kahle kahle?
Iyo yodwa yena le indlela yezikotsho engilethemba ukuthi abezemvelo abe-National Parks labo bayenelisile ukugebha ama-boreholes phakathi kweganga le-National Parks, but i-problem yokuthi indawo ehambeka amanzi kachana, so izikhathi nxa sezifika ko-October November amanzi akhona ayesekachana ukuthi izikhokhelezana ziyabe zingasaproduce amanzi ayenelisileyo ukuthi indlovu zibe zikwanise ukuyenza njani, zibe zikwanise ukuthi zithole ukuphila.
UMnumzana Stanley Torima ngukansila kaward 18 esigabeni sedethe emangweni weWange ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Idale leHigh Court lithethe isinqumo sokumisa ukuxotshwa kwemuli ezidlula amakhulu ayisishiyangalombili 800 eplazini leskia farm eNorton eMashonaland West. Imuli lezi zileminyaka engamachumi amabili zihlala eplazini lele. Uhulumende esebenzisa ugatsha lwezomhlabathi ubezama ukuxotsha abantu laba ababe yizisebenzi zeplazini leli umnikazi engakaxotshwa ngesikhathi sokwabiwa kutsha komhlaba. Uhulumende ubephe izisebenzi lezi amalanga amathathu ukuthi zithuthe, okuyikho okubangele ukuthi ziphanyeke lolu daba edalele High Court ziphathiswa inhlanganiso yamagqwetha amela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Igqwetha labo elivela kulinhlanganiso uNkosazana Ruthendo Mutshenje utshele iStudio 7 ukuthi umthetho awuvumeli ukuxotshwa kwabantu kungelancwadi evela edalele emthethwandaba, njalo bengaphiwanga enye indawo yokuhlala, okuyikho kwenze bathola isinqumo esimisa ukuxotshwa kwabo lokho. ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelelo ebandla le-Freedom Alliance.
Ye, mina ngikubona kuyinto engaqondanga ukuthi abantu baxotshwe eplazini ngoba uhulumende simazi esithi yena umhlaba awuye ebantwini. Usuthethwe ke umhlaba kulelo khiwa abantu sebehlala iminyaka yonke leyo kulelo plaza selithathu. Njalo ukuthi iplaza lelo lithathwa lisiwa ngapi ukuthi sokufune ukuthi liphiwe zona izikhulu ukuthi kube yize ezilithatha zibe le ndawo yokuhlala. Alaba abantu abangelalutho abadla imbuya ngothi kube yibo abadubekayo besiya phambili. Uhulumende kake akuzama ukuthi kwesinye isikhathi akahambe ngendlela yona le yabe itshela abantu wathi uyayenza. Ngoba izisebenzi zemapulazini vele zalimala kakhulu, bonke abantu abasebenza emapulazini baxotshwa laphana kwabuya izikhulu zafika zathatha ikakhulu ezezana.
Umthetho welizwe uthi nxa abantu bexotshwa kufanele kube le ncwadi evela edalelwe umthethwandaba, kodwa laba bebefuna ukuxotshwa kungela ncwadi le.
Ye, lokhu kubonisa ukuthi vele silelizwe elingalamthetho. Uhulumende uyabhala imithetho kodwa kayilandeli. Imithetho yeZimbabwe vele iqonde ukuthi khona incindezele abantu kazana kuthi ke abakhulu kube yibo abazenzela sisantana. Awulandelwa vele umthetho eZimbabwe. Khonapho loba bengabe bedliwe yikhoti ungabathola lokho bezenzela abakufunayo. Khona lokho kuyagcwalisa kakhulu lokho okuchiwo ngabaningi ukuthi ilizwe kalilamthetho.
Sikhangela amalungelo oluntu ikakhulu ekuthini umuntu wonke athole indawo yokuhlala. Ubona sengathi kuyini okufanele kwenziwe ukuze kuthuthukiswe ilungelo lelo eZimbabwe?
Ye, vele ikakhulu iZimbabwe ubona uhlupho lwayo kuze kuwe lo mnotho ikhonapho ukuthi amalungelo kawananzwa, amalungelo awabantu loba ku-property rights abantu abalamalungelo, ku-political rights abalalungelo abantu kubhaliwe ku-constitution kodwa kakusebenzi okuyizinto okwakhona khona lokho. So ke kulohlupho olukhulu kakhulu. Vele uhulumende weZimbabwe ayikho enye into engasiza. Akulalanga lapho angakhupha khona izigodo endlebeni alalele.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelelo ebandla le-Freedom Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Namhlanje esigabeni sethu sengxoxompikiswano kwezombusazwe sihlaziya ingxabangxoza yekubandla le-CCC eliholwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lapho ozithi ngunobhala jikelelo walo umnumzana Sengezo Chabangu esexotshise amalunga e-CCC ezikhundleni zawo emakhansili e-Senate lephalamende, njalo wavimba abanye ukuthi bancintise kukhetho lwama-by-elections okugcwalisa lezi zikhundla. Lokhu kwenzakala lanxa ebandla leli elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisithi umnumzana Chabangu akanalungelo lokwenza lokho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osengusenetha endawonye lomnumzana Ntando Ndlela, ilunga lebandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Lento eyenziwa ngumnumzana uChabangu ilimaze abantu abaningi kakhulu. Siyazi ukuba uChabangu umuntu esebenzisana nebandla lezamuphiya ezama ukuthikileka kumbe ukubhidlisa umzabalazo wabantu. Ithemba lokho lisesekhona ngoba abantu beZimbabwe iningi lapha khanya bahlakaniphile ukudlula indlela njengoba lokhu belandela i-CCC nangokwayo isikhokhelwa ngumnumzana uChamisa, hhayi lokho okunye okwenziwa nguChabangu nabangane bakhe.
Yebo ke ingqobe isikuwe mnumzana Siso. ngaso ungathini ngamazwi kamnumzana Ndlela
imbangela yama recall lawa ama councillors efwa recallileyo angenzi ngabantu abavela emahlombe one uvela eChipinge bengabantu aba-imposiwe besuka bestatishwe amabhasi besuka eharabunye lama-MP kube ne-imposition ekasisenzakala abesishonele ikanzile ifolosi isemathelen north ilapha okulabantu besimambiyeni labantu besimbekuleni kunye namatonga labanye leyinye imihlobo evela ukhansila o-imphothiweyo from another form sokumele ayithatha isikhundla sokuthi abe ngomiyaekolosi ngibonga abantu besikolosi ukuthi bakwala lokho i-bet bridge ezisik now is have a problem le asiyi-councilor zomashonal i-bet bridge isemathebeleni angis ayithinki ubaba Endlela ngisase ebuthongweni ngingakaqedi khona elebali kube nabantu beshonini abambala ngizifothe ukuthi mhlawumbe kuzakuba kobulawayo njengoba sebebiza isigodlo senkosi njengendawo yokuhlanganela wonke okuba ngokuthi mina kini ngikubona njengehlazo njalo kabayekele ukusola uThabanga ngithi uThabanga wenze into elesizane phakathi akulanto elesizane njengoba uThabanga ithi uThabanga wenze into esolwa ngabantu besintwini in the entire region.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Siso mnumzana Ndlela?
Ngiyamuzwa dade ukuthi umnumzana Siso kodwa naye ndimfethu lento ayikhulumayo uyayazi ukuthi asoqinise mhlawumbe ingoma asekayivumelanayo beChabanga nabanye abangane babo ukuthi bacatsha ngokuthi badlale ngama-emotions abantu ayibhike very sensitive issue ukhangele ukuthi laba emadebeni south barekhole umama ozelise yenkomo umuntu yalapha injalo yalapha emadebeni south umuntu kesivelisi laye umogemiwe kwebhethi liyakhuluma ngayo umuntu yalapha oprince dubekoslanda ngabantu abazele bekusitrakhe esivesi ngabathandazeli lokhu kuzele kusenziwa ngombuso laboChabanga injenzi ye-ZANU-PF ukuthi i-ZANU-PF ithole i-2% majority ephalamende khanye into abayenzele emavuku lapha bekhipha umnumzana befaka leyo ndoda lowezimali zakhe egolide lo e-ZANU-PF kodwa hhayi imidlalo yabo abayenzayo siyafika emaphetheleni kuyabekela
naso indaba mnumzana Siso kungabe kulezinye izizathu yini ngaphandle kokuthi umuntu lowo kasiyo wesigaba
i-clinicbekosanda i-vetoria waba ngumuntu okubona kufanele ukubana amashona kumele abe khona ezigabeni zamaNdebele nxa ngisithi amashona ngicela lingithathe kahle yimhlobo yabo lami nxa ngisithi amaNdebele nomhlobo asitsho ukuthi kasiyeni muntu ezigabeni zethu kati kubi ukuthi ligadiswe umuntu ibhasi asuke lapha ayekuba mkhansile ngenxa yokuthi lowo muntu uloyal to the president njalo lawo maNdebele adeziswe nguThabanga adezisele ukuthi benza isinqumo esithathwa yiHarari besimphoza ebantwini lapho othi khona uvelisiwe warecall it's unfortunate ukuthi atimes ama-recalls lawa acina ethayare labantu babamelanga anjani abakhaya bekulo mntanakhe ongene ku-provincial council baba lo mkhwenyana laye ongene ukuba one of the representatives ku-provincial council konbakhombenise ungene ifemily eyi-one masaw ubaba uThabanga sethatha isinqumo sokuthi hhayi noma ngithi ngiqume eyi-one wakhona oseqhuma umama uvelisiwe
mnumzana Ndlela ikusasa uyibona injani
ngibona lempi iqhubekela phambili ikhokhelwe ngesho lichanisa ngikubona lapho kuba khona la ma-candidates ethu kungaze kube le ZANU-PF kumbe kube laleyi into yaboFiso le yaboThabanga bavele-ke abakule-chance ngoba abantu bezimbabwe into abayifunayo bavele bayayazi okuzayo okwakusasa ngeza yenza iphawulo lapha lamhlanje laboThabanga ngelaleli khona umndeni esiyabekele yena emqubeni abantu bezimbabwe kabahlale ethembeni njalo baqhubeke bethemba ukuba ulungise lichanisa uzabakhokhela ebakhokhela izimbabwe entsha bekhona uThabanga bengekho ikhona i-ZANU-PF ingekho
mnumzana Siso elakho elokucina
ngesiso sami libandla okade kumele ukuthi ngani kuyakhumba imiswane dani ukuthi kukhonjwane mine into ekhulunywa ngubaba uThabanga yinto ebalulekileyo into kumele si-athende especially indimathelelen treatment ngizaphetha khonapho mani
lapho sizwe umnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Thabangu njalo osengusenator exoxa ndawonye lo mnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le Triple C eMathabeleland South bebexoxa ecingweni losithandekile emhlanga oweStudio 7. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.